Lanxa uZulu eselalo ulwazi lokuthi litholakala njani igciwane lokhe besese khona emabandleni ezinkonzo abalokhe bekholwa ukuba otholakala elegciwane ngoni leyo phambi kwaNkulunkulu kube labanye abazitshela ukuba igciwane libangelwa yimimoya emibi. Zibikwa sesekhona inkokheli ezilokhu ezingakakwamukeli ukuba lolu ludubo umuntu wonke angahlangana lalo. Inhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe ngeyinye yenhlanganiso eziphatheke emsebenzini wokufundisana lenkokheli kumabandla angamalunga ayo. Umnumzana Peter Bare ngumqondisi wohlangothi olubona ngezokuqoqwa kwenhlelo zalinhlanganiso. UBare uveze ukuba benhlanganiso yakhe bahlezi besenza inhlolisiso yokudinga ukuba baluzwisisa njani abantu loludaba lwegciwane ikakhulu inkokheli zomsebenzi yokuphathisana loZulu emabandleni okholo. Uthi lenhlolisiso iveza ukuba inkokheli ezitholiswa imfundiso yokuphatha abaphila legciwane kulamabandla baphatha kuhle umsebenzi.
The challenge is only those pastors that have not received information on HIV, but those with enough information, they are geared to deal with HIV. They know how to deal with people with HIV, save for those that are maybe live in ignorance or who are not looking for information on HIV. But those that had information, they are more receptive. They know that to be HIV positive is not a sin. It's only one of the conditions like TB, malaria, and so forth.
Umfundisi David Goredema wenkonzo yesipostori uveza ukuba uZulu laye akazi akufunayo ngoba engakwamukeli nxa ethe watshelwa ukuba uhlupho alalo ludinga abezibhedlela. Uthi lanxa abebandla lakhe bekhuthaza uZulu ukuba ayedinga uncedo, uZulu akasuthiseki ngoba efuna ukuzwa ukuba uyaloya loba yimimoya emibi.
We always try to advise them when we can't manage their situations to refer them to hospitals, but people always try and find other prophets or traditional healers where they can be helped, but this sometimes ends up in complications.
Umnumzana Themba Gumede uyisakhamuzi seHarare njalo uphila legciwane. UGumede uthi uyancomeka umsebenzi wokukhankasela imfundiso phezu kwegciwane lengculaza lapha emabandleni lwesiKristu, kodwa uthi ngaye lazo lezinkokheli ziyahlolwa lazo ziphume egcekeni. Uthi lokhu kungaphathisa kakhulu ekuthini uZulu aluzwise ngcono lolu daba kuphele ukukhethana kwabalandeli emabandleni.
Labo bantu baphila kusikhathi se-Stone Age abakakwazi ukuthi indaba ye-HIV AIDS iyabaphatha labo futhi ingcenye futhi abanye bakhona bakhuluma bengakwazi ukuthi bami kuphi kundaba ze-HIV AIDS. Ingcenye futhi abanye babo baku-HIV positive abakwazi. Icebo lami kubantu abanjalo ngithi kumele babekwazi, kumele bayotestwa labo futhi abashumayela intshumayelo yezinjalo.
UGumede uthi kudingeka inkokheli ezwisisa ukuba sesedlula isikhathi sokube lokhe abantu bekhombana ngomunwe bebekana umlandu otsho ukuba lo olegciwane walithola ngoba eyisoni.
Laba abakhuluma besithi ngumoya omubi ngamadimoni babona kunjalo, kodwa umuntu wonke olapha emhlabeni isoni uyawona umuntu wonke olapha emhlabeni, even engupastor, even engubani, even mina ngokwami ngiyawona. So kumele sibekwazi ukuthi kundaba ze-HIV AIDS akula pastor, akula zibani bani.
Abenhlanganiso zomanyano wamabandla okholo babika ukuba kuqakathekile ukuthi inkokheli zamabandla zitholiswe ulwazi ziluzwisise udaba logciwane kanye lengculaza ukuze ziphumelele emizameni yokulwisana lodubo lokukhethana emabandleni. Lubikwa lokhe lubhahile loludubo lokukhethana emabandleni amaningi angasimalunga alezinhlanganiso ngoba engayitholiswa imfundiso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.